iMelika siyazenza ukuthi yona ilipolisa lomhlaba. Ungananzelela khona phana eMiddle East, iMelika eyayenza lama terrorist by ISIS, yibo abakhalelana iqembu elilo elihlukumeza kakhulu abantu eselibulele abantu kakhulu eMiddle East. IAmerica ngokufuna i-oil eMiddle East, efuna e-Iran, ifuna yonke indawo eMiddle East. Thina sathi sivele sisungula ibandla lethu, sathi thina simisana kakhulu la lokho singabizwani lwasemzini esithi ngama-imperialist. Lokho-ke i-America ekwenzayo kuyakhombisa ukuthi yiyo ehamba isukela amanye amazwe adlalele idala umsindo. Yikho-ke sikugxeka kakhulu lokho kwenziwe iMelika ukuthi ibulale omunye we-Iraq lobo ephethe umbutho elizweni lase-Iran.
Lithatha uhlangothi kuphela kumbe liyazikhangela lezi zathu ezikhulunywa ngele Melika?
Siyazikhangela izizathu ngoba sisitsho ukuthi impi eseMiddle East yi-America, njengoba ngisitsho ukuthi i-ISIS yaqalwa yi-America, kanti-ke layo i-Al-Qaeda futhi yaqalwa yi-America. Awusikho ukuthi thina sokugijima sithathe isayidi, kodwa ngoba siyakwazi ukuthi lakhonapha e-Afrika i-America ilama-military bases amaningi, lakhonapha eBotswana lendaweni nje eziningi e-Afrika. Ungakhangela ezweni lase-Iran, i-America ilama-military bases amaningi agombolozele ilizwe le-Iran. Esizibuza khona ukuthi ama-bases wonke lawo awe-America asemazweni amane abefunani, ngoba kakulalizwe elilama-bases, military bases e-America. Kungani i-America ifaka amabutho ayo kwamanye amazwe?
Ubufakazi bokuthi ela-America yilo elaqalisa amanye amaqembu amalwecatsha libuthatha ngaphi?
Angithi siyakusikubulabo bakutsho ukuthi yibo vele ababevele beqeqeshe lo owayekhokhela ilokuzeni le nhlanganiso kuthiwa yi-Al-Qaeda. Lo wayengumongameli wemele ku-Obama seze watsho ukuthi uyazisola ngabakwenza e-Libya bebele NATO. Ungakhangela ngesikhathi kusaphethe uMama Gaddafi, i-Libya yayihleli kahle, abantu bezihlalele kahle, kwasokungenela i-NATO labo Obama, ilizwe le-Libya namuhla kalikwazi ukuthula, kuhlala kuliwa. Yikho-ke iMelika lapho kule oil khona iyangenela, ngoba yona ifuna ukuthi isuze ibe sikhontrola ama-resources akulelo lizwe. Donald Trump uvele ukhwezela impi emzini wakhe eMelika, ubhekane lalokho kuthiwa impeachment. Usezama ukuthi inkulumo ye-impeachment ingani basemuva ebesehamba kuhle ekhethweni ngo-November lwe-Melika.
Ngenxa usithi ibandla lakho labunjwa lisolabona labo okuthiwa ngama-imperialist, ngezinye indlela liyavumelana yini lele Zimbabwe kudaba lwezijeziso zomnotho, ama-sanctions, ukuthi ngaba kukho konke lokho?
Thina njengebandla sithi ama-sanctions kumele aphele, kodwa esikutshoyo sithi kukuwa komnotho wethu asikho ukuba khona kwama-sanctions, ngoba singakhangela ama-sanctions athe engena eZimbabwe, indlu kaMgabe le edume kakhulu athi khona kuma-social media ukuthiwa i-Blue Roof ibingakhiwa, yakhiwe ngesikhathi kulama-sanctions. Izindlu eziningi inkalakada zezindlu eHarare zama-politicians abakhokheli zakhiwa kulama-sanctions. Siyakubona ukuphuma enkantolo ukuthi bayathenga lezi ndlu e-South Africa. Loba sisithi thina ama-sanctions kumele ahambe asivumelane nawo, kodwa kasivumi ukuthi ukuhlupheka kwethu kungama-sanctions. Ukuhlupheka kwethu kuyikutsonta, kuyibusela.
Manje udaba lolu olwe-Middle East ubona ingani ngabe luphathwa njani?
I-America kumelanga ingenele. Ikhona inhlanganiso yezizwe zomhlaba, i-United Nations, eyiyo okumele ilawule indlela yokuthula, ibuye lomhlahlandlela wendlela yokuthula e-Middle East. I-America ilandele ama-agreements awe-United Nations, hayi ukuthi yona ibe sisenza ngaphandle kwehlanganiso okuthiwa i-United Nations. Sabangathini ukuthi nxa kwi-United Nations ekhokhelayo iyanelisa ukuthi ithulise umsindo osungane sovuka eMiddle East.
Ibandla lakho leli eleZimbabwe Communist Party laziwa kanganani? Ndiza kuncintisa kukhetho njalo, libona ingani landingamisana lalave leselodumo awezanu PF lele MTC?
Ibandla leZimbabwe Communist Party libandla labasebenzi. I-Congress ebesilayo ngoDisemba kobulawayo ithe yona kumele sigxile ekwakheni ibandla sigxile futhi ekuhlanganiseni abasebenzi ngoba siyabona ukuthi kunama-unions esingathi ngolwasenze na-organizer kusame sector kodwa ba-divided. Thina okwethu nje njengamakomanisi ukuthi kumele sakhe ubudlelwano kube lokubambana. Andubana-ke sesiyahlala phansi ngo-August 2022 sesibuzana ukuthi kambe njengoba ngo-2023 kulo khetho kumele thina njengebandla leZimbabwe Communist Party senzeni ngendaba yokhetho. Ngoba thina njengeZimbabwe Communist Party asikwazi ukuya ekhethweni sihamba sodwa singenabasebenzi. Kumele sihlale phansi sivumelane labasebenzi ukuthi nxa sisiya ekhethweni sihamba njani. Yikho kwakhathesi i-Congress iteni kasatheni ibandla leZimbabwe Communist Party futhi kube le ngxoxo phakathi kwethu lama-unions aseZimbabwe. Yikho lapho kuphuma khona isixazululo ukuthi thina sithini ngondaba yokhetho.